Endabeni zethu lamhlanje kungolesithathu zibandlela 2019. Umunicipal weHarare uthi usezaqala ukwabela izakhamizi amanzi kumaviki amabili alandelayo okubangelwe yikwehla kwesilinganiso samanzi edamu leLake Tshwero kanye lokuba esengcole kakhulu. Inkampani elungisa onamnetha lokunye okunathwayo eyeDelta ithi isizathengisa konke ekulungisayo ngedola leMelika ukuze ithole imali yokuthenga okudingakalayo ekulungiseni impahla zayo phandle kwelizwe iqhubeke njalo nguhle ngomsebenzi. Abazali asebebhekane lokuvulwa kwezikolo lonyaka bakhala ngokuqansa kwentengo yama-uniform, amabhuku lakho konke okusetshenziswa ngabantwana esikolo lonyaka. Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi uhulumende engatshengisi ukufuna ukulungisisa izikhalazo zabo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela umsebenzi omkhulu owenziwa izizalwane zeZimbabwe ezezihlala emazweni ukuncedisa izihlobo labangane ekhaya ngalesi sikhathi sobunzima bokungatholakali kwemali lokunye ekhaya. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eyeFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Lingakuthiwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-half past 7 ntambama lango-half past 6 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.